I-Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isiqale ukubhalisela ukuvota emizameni yokuqala amalungiselelo ohlelo lokulungisa imingcele yezigaba kukhetho oluzayo luka 2023. Ukomishina weZEC uNkosikazi Joyce Letitia Kazembe uchasisa ngalolu hlelo.
Kathesi yitho kathesi silungiselele 2023. Kathesi sesiqala iprocess ukuthi sibe lama boundaries ama constituencies. Kuthi ukuthi sifuna ukuthi abantu baregister ukuthi bavote. Ngoba nxa umuntu nxa sesifaka ama boundaries ama delimitation exercise le esikhuluma ngayo. Asibali abantu ukuthi kulabantu abanganani e-constituency. Sibala abantu abarejistayo ukuvota. Inamba lezo yizo ezidetermine ukuthi i-constituency le izabe ime njani.
Wengeze ethi okwamanje bafuna ukuyadinga usekelo lwedale lephalamende kuhlelo lwe-delimitation kungakasungulwa olokubala abantu kulungiselelwa ukhetho kumnyaka ka-2023.
Kathesi sifuna ukuya ephalamenti sibacele ukuthi batshintshe lo ukuthi basiphe imvumo yokuthi sihambe siyoyenza i-delimitation. Ngoba i-delimitation leyi before it was actually linked to i-census ye-population. Kodwa thina sithi i-census ye-population ese-constituency ngoba i-province is not siyo edetermina i-size ye-constituency. Size ye-constituency is determined by registered voters. Yikho thina sifuna ukuthi abasephalamente labana bayitshintshe the law ukuthi sibe sikwanise ukuthi siqale i-delimitation.
Ukomishina Kazembe uthembise ukuba baza kuyafika emaphandleni bebhalisela abantu ukuvota.
Emakhaya sizahamba ngale. Last time sivekise abantu anti imishini yethu yayihamba from one place to the other place. Sikhole ukuthi nxa sesifika khonapho even soon depending le pressure kumbeni lokuthi abantu bayifuna yini ukuthi sihambe yimisebenzi yemishini leyi sayithengele ukuthi sirejiste i-3000 imishini esidlayo. Even ngathesi so abafuna ukurejista bayahamba kuma-district officers every day Monday to Friday bazabe bevula from 7:45 up to 4:45 bazabe bevulile. So labo abafika i-18 abantwana laba the youth afika 18 bangahamba as soon as they attend 18 bahle bahambe amanye ama-district makhulu. So we will work out for definite, you can be sure we will have a situation where we will sizahamba kubantu ukuthi babuye baregister duzane le ndawo abazihlala.
I-Commission yeZEC isifike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo okubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023 belungiselela ukuqala ukuphawula ububanzi lemingcele yezigaba zokuvota lobanje idale lephalamende lingakabaphi amandla okuqhuba lolu hlelo. AbeZEC bazama ukwenqabela ukubalwa kwabantu kulandelwa isisekelo sombuso esidala. Ngakho-ke idale lephalamende yilo okumele lilungise leyo mithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.